Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuNhlangula 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka ngomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Osukulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belo mkhuhlane lo.
Ndiyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza ivikoroni emalayinini empuphu.
Kulabanye abantu abamangaliswe ukukhululwa kukadokotela Obadiah Moyo ovunyelwe ngumthethondaba izolo ukuthi ahlawule isibambiso sebail kulandela ukwetheswa kwakhe icala lobukhohlakali.
Bayenza lokho okuthiwa yi-catch and release, bazomkhipha uyekele kuhambe nomuntu.
Abantu abaningi bakhuluma ngosuku lwabobaba olwe-Father's Day.
Ngithanda ukubonga nje ubaba ukungikhulisa kwakhe noma engasekho emhlabeni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi sokulabantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abahlolwe eZimbabwe batholakala belegciwane le-coronavirus COVID-19. Luthi kulabantu abangamathumi ayisithupalane 64 asebesilile. Phakathi kwenani labasanda kutholakala bele COVID-19, abaningi ngabaphenduke ekhaya bevela kwele South Africa. Omunye wabo uvele kwele Portugal. Sokulabantu abayisithupha asebebulewe ngumkhuhlane lo osubambe abantu abafika phose izigidi ezilithumi 8,816,000 emhlabeni wonke jikelele. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 466,883 asebabhubha emhlabeni wonke jikelele. Uyamemetheka njalo umkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika osokubhubhe abantu abafika inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 119,719. Udokotela Solwayo Ngwenya ukudaza ukuthi abantu kumele balandele isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane lo umemetheka kakhulu nxa abantu behlangana endaweni eziminyeneyo.
Umkhuhlane we-coronavirus sungani uya kansa lapha elizweni. Liyaxwayisa ukuthi linanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyabulala unjenge flu. Yikho ke abantu bayawuzuza nxa bephefumulela beseduze kumbe bebamba amehlabo lwemlomo ngezandla phezu kuthi banompolelo amakhovula lapha umuntu ajiye khona umkhuhlane lo. Liyaxwayisa ukuthi lingaze lahlangana le libaningi lisenza ivikoroni emalayinini empuphu lawechukela langaphi ngaphi. Lokhu kuyingozi enkulu kakhulu. Ndiyaxwayisa ukuthi laba abanye bahlale phansi abangela msebenzi abawenzayo ukuthi bebelokhu behamba besiyalelana, kuyingozi embi kakhulu. Umkhuhlane usuqalisile ukubulala abantu. Ndiyaxwayisa kakhulu ukuthi lihlale phansi.
Ubona ngazani umkhuhlane lo umemethekiswa yini kangaka Dokotela Ngwenya?
Umkhuhlane lo yiflu, njalo iflu iyamemetheka ngesikhathi somqando njengoba nomqando liyawubona. Kade sobala silokhu sitshela abantu ukuthi baxwayise ukuthi bangaze bahlala beyenza ivikoroni bexokozela emalayinini lokulandela. Abantu kabalandeli ama-regulation lafakwa nguhulumende, ama-lockdown regulations, abakulaleli lokhu abantu. Balokhu besenza ivikoroni bephefumulelana eduze khonapho. Yikho ke umkhuhlane njengoba iyiflu nje hayi izamemetheka kathesi ngalesi sikhathi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ungumqondisi wenhlelo ezijeneyo Empilo Hospital koBulawayo. Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu betitibele ngokuphiwa kukadokotela Obadiah Moyo imvumo yokuthi ahlawule isibambiso sebail kulandela ukubotshwa kwakhe kucatshangelwa ukuthi wachaphaza ihofisi yakhe njalo wenza ungethembeki ngokuvumela ukuthi inkampani ye-Drugs International okukhanya ilabaqondisi abadlelana lomdeni kamongameli Emmerson Mnangagwa bethenge okokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kungalandelwanga imithetho kahulumende. Omunye wabaqondisi benkampani le, uDelish Nguaya, usentolongweni lapho amelele ukuthoniswa icala lokungethembeki. Uhulumende uyakuphika ukuthi uNguaya labanye bakhe abalobelana isivumelwano lohulumende esifika izigidi ezingamajumi ayisithupha zamadola badlelana loMnangagwa. Okwamanje uDokotela Moyo usendlini yakhe kulandela ukuvunyelwa kwakhe ukuthi ahlawule isibambiso sebheyili. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe loMnumzana J. Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, loMnumzana Joseph Juma webandla leZANU PF kanye loNkosazana Barbara Danyanyiwa olwela ilungelo likaZulu. UJuma usungula lolu daba.
Nje ngingumemba wePhalamende, baningi abantu ababefuna ukubonakala bemabhilisheni lami. Abanye bakhona asho ukuthi ngiyabekwazi ukuba kodwa lokwana kuthiwa yi-public standing yakho, nguma lami ngismayile ncambe sithi angicela ukuthatha ipicture lawo. Ngithatha ipicture layo ngismayila. Nxa umntwana zihambe zikhuluma ngayo ipicture leyana ngingasekho mina angingazisebenzi. Kodwa umuntu azawuthi bona ngiyamazi sishoke mina.
Ubona njani khonokho kwenzakala eZimbabwe? Umzwelo loJuma uyakhuluma lapha sithi ubukhona ungazani ungathembeki elizweni leZimbabwe.
Abatholakala bekuma-pictures the president isikhathi esiningi bajayele ukubana kube yibo labo abayenza ukudlawundlawo abakuhambisa i-corruption phambili eZimbabwe. So yena ubaba lapho uyozama ukuthi ezame ujustify into engekhoyo ethi no upresident ngoba upresident aloba ngubani umuntu uyabe happy ukuthi ethatha i-picture la. Singakhangela i-corruption everywhere eZimbabwe, igombolozele i-corruption. Ungakhangela kunesikandal ese-COVID-19 ese-drugs like ikhampani labathenga khona i-equipment ye-COVID. Abantu laba bebebonakala kuma-pictures belomnangagwa from 2019. Umnangagwa wazikhulumela layo wathi i-drugs idonate $60 million. So ngabe lokhu president enamanga yini ngoba kukhanya ngabantu vele olobudlelwane nabo lapho. EZimbabwe kune-corruption eningi kakhulu. Bengazama ukuyi-sugarcoat abantu bethi hayi upresident akekho, upresident umsura, upresident uyazama lokhu lalokhu. Akusilo qiniso lokho.
Kolide amafitshane kwampendula ubaba.
Angizange ngibona i-corruption ayikho. Njalo asifuni kuyi-justifya kumbe ukuthi siyibambathe kumbe siyivale. Kodwa engikutshileyo mina ngithe kaninginingi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba kunokwana kutsho umuntu esethethe ipikitya nopresident kumbe esefike wachibilezela upresident sihamba ngale ngemuva esesiyayithushela abani laba abancane bamaminista ukushiya phansi ngale ukuthi mina vele ngidlelana lo president. Andabona umuntu lwana vele la sesethuka sethulenza into engayisiyo then i-corruption isiba khona. Lokwana into ekhona ekhodo and yiko mina ngithabile lwana undoda we-drugs ukuthiwa ubajiwe waya elokuzeni ecourt ukutshengisela kona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usheze into engasiyo ngenxa yokuthi khona wena ube le thuba elokuthi ukhulumisana nopresident kumbe uthathe ifoto laye kumbe ulobudlelwane kumbe ungumzukulu wakhe kumbe ubani wakhe. Akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucilisenza into engayisiyo. Upresident galasidingeko sokuthi ayizi-corruption. Why would he want to be corrupt evele ngupresident welizwe lonke yabo? Kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelela ukufika besenza into ezinjalo yibo abasuke besebehamba ngale sebe-misrepresent izinto. Abanye bebe bezomtshela into engayisiyo. Sesikubone lokhu kaningi. Kanti sesikhuluma ngendaba egotini mall labantu e-terminus labantu. Babuya abantu bathi sinemali sigqele imali zethu lokhu lalokhu kodwa kanti sokuphuma ukuthi imali zakhona kazikho. So they misrepresented us. Kanti i-mall lena iku-stand still. Sisile ndaba e-NRZ nale. Babuya futhi bathi sinemali ezingaka vele sesivusa uloliwe sevuka satshaya izandla lapha sathi ya abantu bethu sebeyathola imisebenzi bekuloliwe ngale. Kodwa ukhanya ukuthi no ngamanga futhi ashiye into eyiyade bekukhuluma. So a lot of people will come benze i-misrepresentation abanye benze ama-corrupt activity. Yinto kumele sizikhangele zona leziyana and then sihle sizipluka out. Omunye nomunye athwala isiphambano sakhe. Let's not just generalize for ukuthi upresident ucorrupt. Why would the president want to be corrupt when he's running the country already?
Yes, I was
saying, hold on table.
Yeah, yeah.
Fake kube mqoka. Ikuthi kona laba abakwenzayo asiba
bakheni sibamele sibafake igcike lapha sidile ngabo bona labana hayi kona ukuthi sibe sinokusibambapha izinto sithi hayi vele system corrupt ukuba corrupt singa abantu bona bona lokho bathu sisebenze ngabo ukuthi into isilungile
siya kumama uBarbara Tanyani wa eBritane
abalandaba labantu Gibbs bayatshontsha izimali bayatshontsha baze bayatshontshe le mali ze deposit ukuze ubone ukuthi abantu laba vele ngabalandaba labantu sebe imuli zabo yizo esezinothile abantwana babo yibasebenothile umnangagwa yena ngokwakhe uyihlelela ukukhulela kokuqala okumele ukuthi nga uyaziphuza njengomuntu omdala achiyane lento zokutshontsha lezi akhokhele ilizwe leli kuhle abantu badle basuthe ngathesi imali ze-COVID okwakuthiwa zizanceda abantu abadubekayo la akula mali esihambile umthuli ncube uyazihlulekela laye kumele ahambe uminista kwe-health umoya uyazihlulekela kumele ahambe vele bonke bamele bahambe dube because they are just useless
kolide umzini lapho umama uTanyani ekhuluma akuphose lakho ngamafutshane kolide
ngiyabuza umama uTanyaniwa laye ubeka imbono yakhe ngendlela abona ngakho kodwa ngizaphinda ngibuyele entweni ngiyitsho leyana ukuthi bona kuqakathekile ukuthi nxa sifuna ukuthi bona sithole i-solution to any problem sikhangele i-rocoda ngendlela epheleleyo yena umuntu omdala phela kasoze akhangele ama-nedicithi zento zonke bakhona abantu abakwenza imisebenzi naleyana ama-9 ministries kusiya phansi kusiyafika khonani so bona labana abantu ngale sebesenza lokubana sebesenza into engayisiyo emiyebikwe lokhu kukhulumela even ividiyo le esekuleta ukuthi bona upresident wathi bona i-grasi yesisting e-6 million iam very sure into abayibika yona leyo bayitsho kuye nayikhulume ithaba ukuthi nxa abantu besenza into enze kangaka asikubikeni ngaphi esizweni sonke ngazangakhulume ngengeza
yesiyakuzakholetiomqeda
konapho wakhuluma ekwazi imidia ikhona woke umuntu khona so something ayayibikelwe ngendlela naleyo kodwa sokuphuma ngale labantu abantu asebeyenza ama-nedicithis ngoba yena ngopresident bena ngasuze ahambe yosayina i-contract ngale phansi ngale phansi thina sezokunye yinto abantu esizikhakhazelana and we-deal with that and deal with it decisively ukwenza ukuthi kuphele kungaphindwa futhi that's all I'm trying to put across
khangela umnankapho wathi engena wathi yena they are targeting ama-criminals that were around urobert mgabe umrobert mgabe sowafa ama-criminals laba babewacambile lokho ekhona they are walking spot free okufulmira babanjwa kathe sasikwazi lokuthi baya ngapi beyitshontsha imali zenasa imali zezisebenzi for that matter siyakwazi ukuthi babuthuma uyakapula vele ngathini njengoba ekapula ye kurayithi adifend iparty yakhe ojonathan moyo babesenza njalo namhla bathini akusebenzi lokho yee uyayithanda iparty yakhe uyayithanda kodwa asikhulumeni iqiniso sikhululeni ilizwe lezimbabwe abantu bayadubeka dule whether siyafunda kumbe kasifuni
usis barbara ngabe kwazi ukona angigabuli lutho njalo angidefendi lutho ngikhulumele kudala ngathi i-corruption ikhona siyakwazi and ngaze ngathi mina ngabe kuya ngami ngaba abantu laba abenza i-corruption vele bafakwa inside of a firing squad vele kuhlokube lingcwaba ngoba bayasilimaza bayasibulala so konke lokhu siyakuvuma kodwa mina engite kona singagxili ngakho lupho ufuna ukuphenta into le ngebrashi nje enkulu ukuthi hayi ungathi upresident nakangu-corrupt uwenzele uthi u-corrupt
ubaba ngeze ezevuma iqiniso ukuthi ethi upresident wakhe uyalutha yinto esiyaziyo leyo lowo abambaleleyo manje babudube ikuzama nje ukuthi sithembe ukuthi hhayi bayenza umsebenzi yokufanele bewuyenze bayabe bemvulile bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release bazomkhipha uyekele ihambe nomuntu
yesdala
ngoba ulobudlelwano lomnankakho
wenza umuntu kathele kathesi ngikhangele i-informal sector isifile abantu bayahafe ezindlini ngendlala silama-minerals agcwele ilizweni yonke kodwa siyahaa
lapha sizwe umnumzana Jay Moyo ingcwedi kwezombusazwe umnumzana Joseph Juma webandla lezanu PF lonkosazana Barbara Tanyanyiwa olwela ilungelo likazulu bexoxa le Studio 7.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 la ku 15460 kilowatts shortwave. Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwaminya amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 297,352 asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuzwekazi le-Afrika. Phakathi kwabantu laba abedlula inkulungwane ezisikhombisa 7,925 sebabhubha, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amane 142,745 sebasila. Umongameli Donald Trump izolo wenze umhlangano edolobheni le-Tulsa loba nje abezempilakahle bebemcebise ukuthi kuyingozi akwenzayo njengoba kukhanya likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 kwela Melika. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Benana masiko
wenziwe manje
ngelo baba
mkhulu.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lwamalobolo ngilo baba uMnqondo Banzi Magonya lo mama uShila Sibanda. Lezi zingcwethiko zamasiko esintu.
Umnyama esibe lawo yikuthi iZimbabwe ithe yona ivele iqala ukuba khona sibuswe ngumuntu obengafuni ukuthi silondoloze amasiko, ngoba ukulondoloza amasiko ethu yokuzamveza ebantwini ukuthi yena vele kanti imvelaphi yakhe ikuphi. Into yakhona iqhubekile yaze yafika lapha esikhona namhlanje ngokwaMthembu. Kumele ukuthi thina njengabazali sibe ngabantu abakhusela abantwabethu ukuthi nxa kuthiwa ngilindebele silomdabu kwakwethu, silesintu sakwethu, umntana amaziqhenye ngakho, ngimnikise izizathu zokuthi aziqhenye ngakho umntanami. Sinabantwana bezinkanyezi.
Ye, masibala khonapho ke ukuba abantwana bezinkanyezi siyakubona. Kodwa ke bakhona yini abesifazana abazafuna ukuthi balotsholwe? Kumbe ukuthi uzilobolela ngakho, kambe ukuthi ungazilobola? Masibala.
Awuziloboli, Dube. Into ebulalayo ukuthi sokunemali. Kambe ngaba kuthiwa kwakuzinkomo, ngangizazikhipha, asithi ngiyazilobola, mbenza zikhipha yini inkomo esibayeni sakithi ngizihambise kulowo muntu, zibuye futhi zibuye futhi back. Bakhona abantu abadala, asukuthi abantu abadala sebaphele emhlabeni, bakhona. Akuke kuhlale phansi, sike sibuyelene esintwini sethu, kuhlale phansi, kulandele amasiko wethu, siyekele ukuthathwa ngumhlaba.
Ye, asithi ke Magonya khonapho ke nxa sikhuluma ngodaba lolu olokuzilobola kumbe into ezinjalo, kambe amalobolo kudala ayangabekelwa ukuthi ahlale khona, ukuthi phela nxa ukhuluma labo kwazala khona ngapho liyabe lixoxani ngaphandle kokuthi bathi awu phela Magonya akwaqedi phela ukulobola, sulamalobola likhulume likholisa kunjani? Kwakunganjani kudala?
Bekungenani lokuthi ngimpofu kumbe ngumuntu ocebileyo ukuthi ngikhiphile izinkomo mbe kangikhiphanga. Nxa sengithe ngazovela bangimukela, kwabizwa inkomo yohlanga, kwabizwa amalobolo, sengingumntwana ekhaya, sengimukelekiwe ekhaya la. Kodwa ubudlelwano bami nabantu bakobamazala kumele ukuthi mbuzwisise ngale indlela. Umamazala kasomama, ubabazala kasobaba wami. Ubudlelwano engiba nabo kumele ngu-understand ukuthi ngingumntwana lapha ekhaya njengabantwana bonke, kodwa ubaba umuntwana behlukile ekhaya la. Umamazala ngimhlonipha ngizule abanye abantwana bekhaya lapho okuyikhona okwenza angabe ngumama wami ngoba inhloniphe nginike umamazala ezule nginike umama ongizalayo.
Ethelele ithuba ukuthi mbonge umama uShila Sibanda lo baba uMnqondo obanzimagonya lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi okwamanje sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 zimpapo muhle mthwakazo muhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo sithinta udaba losuku lwe Father's Day. Sithinte abanye abalaleli bethu ku WhatsApp salicela ukuthi lisithumezele imilayezelo lisitshela umbono wenu malala ngokuqhakatheka kosuku lwe Father's Day. Lawe ulakho ukuphosela amazwi akho ulakho ukusithinta ku WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Asizweni ukuthi abalaleli bethu batheni.
Ngiyabonga abalandeli kukhunjuzwa ukuthi i-Father's Day bengakwazi ukuthi i-Father's Day. Ngiyabonga ngimkhumbula kakhulu ubaba wami owangizalayo engasekho so adlule ezweni. Ngiyugcinekile Ncube. Ngiyabonga.
Salbonani basakazi linjani, igama lami Nubusane wakosibanda ekhaya kulapha enkaya kwaSikhobokhobo. Ngidlulisela ukubonga kakhulu kubaba wami onzalayo uThaweni Sibanda. Kodwa ke noma kwakunzima ukusikhulisa kodwa ayisikhulile manje. Siyabonga kakhulu baba, kuningi esikufundileyo kuwe and kuningi esisazokufunda kuwe.
Sanibonani basakazi bestudio 7, basakazi abahle esibathandayo. Lona okhulumayo ngumahlulizitha zimfungele mfoka mashelela, ngisuka eLupane endaweni yaseDandanda ku-BH77. Ngithi nami kowami ubaba ozala mina umfoka mashelela mfoka amaginya iphepha, ngithi kuyena Happy Father's Day kubaba wami ngenhlanhla ke usaphila. Ngiyamthanda ubaba ngoba wangikhulisa ngendlela yenhlonipho, ngendlela yokuzehlisa, ngendlela yokuzithoba, ukuhlonipha abantu besifazane, ukuhlonipha abanye abantu, ukwazi ukuthola usizo emphakathini.
Linjani basakazi, igama nguPaul Ndlovu, umfana waleflaphozi kwagodla kwamahlaba ayithwani mavula mpondo mathi mavula kuvaliwe. Mina ngelanga labo baba yaze ngithanda ukufisela ubaba wami masowasichiya, ubaba wami usitshiyela sitiye ngoMay mhlaka 17 May. Kodwa-ke ngithi hayi lala kahle qhawela amaqhawe, ungenze ngaba yindoda emadodeni ngoba lami nginje sengubaba senginabantwana ngenxa yothando lukababa wami.
Hayi siyabonga mthwakazi omuhle, kodwa isikhathi yiso esingasavumi. Sesifikile emaphethelweni ohlelo lwethu labasakhulayo. Lami ngifisa ukuphosela amazwi ami amafishane kubaba wami. Mdala Siziba Msayigwa Veki Themba Hobe, kuwe mdala ngithi ngiyabonga. Happy, happy, happy Father's Day. Ngiyakuthanda ngempela. Zulukandaba, sesiphetha ke uhlelo lwethu labasakhulayo. Mthwakazi omuhle, sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection khonapha emsakazweni weStudio 7 8 to 9 p.m. Zulukandaba, lingakhohlwi. Abafisa ukunixhuma lilakho ukungibamba kuTwitter kanye laku-Instagram @BigMy3BIGMYKE3, yona username yami. Kwaneloko namhla, olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe esikuphathelweyo nguntungameli Nkomo lamhlanje kwezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya.
ya ngilo mfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje sizabuyela njalo njoba sike sathinda iviki eliphelileyo encwadini kaJakobe isahluko sesithathu. Nanta sizayithatha ku-7 siye ku-10. Lapho kulamazwi athi, ngokuba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa, yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu. Kepha ulimi akakho kubantu onamandla okuluthambisa lungububi obuyaluzayo lugcwele isihlungu esibulalayo. Ngalo sibonga iNkosi, nangalo siqalekisa abantu abenziwe umfanekiso kaNkulunkulu. Emlonyeni munye kuphuma ukubusisa nokuqalekisa. Akufanele bazalwane bami kuba lokho kube kanjalo. Umthombo uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? Laba uJakobe uloke eqhubeka ngendaba yokunanzelela ulimi lwethu. Kuthiwa zonke inyamazana silakho ukuzithambisa, siyazibona inyamazana esihlala lazo, siyabona ngitsho abanye kwamanye amazwe njengoba India balakho ukuthambisa inyathi idonse ikhuba. Thina kithi lapha inyathi ihlala egangeni. Siyazi ukubana izinja esizifuyileyo zenza izinto ezingumangaliso. Siyazibona lalapha zidinga ngitsho le ntoto ayifihliwe xa sichaba emingceleni kumbe kudingwa uluhlo olucatshileyo. Inja ilako ukubana yenze ukwedlula umuntu ngokuvumbulula lokhu okudingwayo ngobana ilako ukubana ithanjiswe, kodwa ulimi lomuntu kalithambiseki. Abesesithi uJakobe kodwa into enkulu yikuthi ulimi lolwesilalo galwakhe kube lulimi oluleta uthando, ukubekezela, ukwelapha, ukupholisa amanxeba angaphakathi ebantwini. Ngaphezu kwakho konke, ulimi lwethu kaludumise yena lo owasidalayo wasinika impilo, ukwenzela ukubana sazi ukubana nguye umnini mandla wonke, nguye umnini wezinto zonke. Uthi kakumelanga ke thina esikholwayo, mhlawumbe labangakholwayo, ukuthi sibe siphunguba ngabantu abangaqedakaliyo. Uyabuza ukuthi kambe emthonjeni kuyaphuma amanzi amnandi lababayo na? Kodwa ke angithi emthonjeni sikhangelele ukubana uphume amanzi amnandi. Nxa abantu bekukhangele usiza mbuvula umlomo wakho ukukhuluma, balindele ukuthi bezwe ukuthi uzakhulumani, uzakhupha inkulumo enjani emlonyeni wakho. Umlomo wakho kawuxujwe ukhulume izinto ezakhayo njengoba ngibalisile ngaphezulu. Umlomo wakho kawube ngumlomo odingwa ngabantu nxa ungekho baze batalu bawuzibani ukhona ngabe indaba zethu sezilunga. Hayi ukuthi nxa ukhona waziwe ngokudiliza. Imlomo yethu kayibe ngamanzi amnandi, ibe ngamazwi amnandi endlebeni zabalaleleyo. Asichiyeni izinto ezingasisindawo, asichiyeni izinto ezikhupha ubuntu bethu. Ngisho ikakhulu kini bakhokheli ngezigaba ngezigaba, ubuntu benu kabukho ugqokeni kwenu kumbe ezikhundleni zenu, ingabe yini elilayo. Ubuntu bomuntu kabuphume emlonyeni kuze kubongwe kudunyiswe uNkulunkulu. Izibusiso kazibuyi kwabanye abantu ngoba vele kabakwazi lokuthi bakhulumane. Umuntu phonguphahluka nje uze phongukhuluma le nto ezizilayo. Obabamkhulu basifundisa ukuthi le kukhulumeni sibokhetha amagama akhayo, singaphongukhuluma ingabe yini. Nkulunkulu asisiza, asinike amandla okubana siluthambise ulimi lwethu lukhulume izinto ezakhayo. Unkulunkulu okuthula agcine alondoloze ulimi lwakho luba ngolokumdumisa lokwenza izinto ezinhle kulabantu abadalwa nguye. Asikhulekeni babathixo ingcwele emlonyeni wethu kakuphume ukubonga lokudumisa wena. Hlalathi kuzobunga naphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jahel Dala uNtungameli Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi balandele iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19 eZimbabwe usuku labantu abafika phose amakhulu amahlanu 486 abatholakale belomkhuhlane lo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.